Soku isika atisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olambulela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 16 kuNtulikazi 2019 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Kweli kweli le transport automatically likhwele ukuhamba semsebenzini labantwana kuna kule belikada ama school fees abantwana kwelile ama rents akhwelile ama rates lawo akhwelile even ukudla o 4000 itself the starting point ukuthi njengoba vele ihulumende ingafuna ukusikolisa.
Abenhlanganiso emela izisebenzi zikahulumende e-Apex Council namhlanje batshengisele bekhonona ngeholo abathi lincane kakhulu abesenelisi ukuziphilisa ngalo.
Ngizokukhathazeka njalo lokuhlukuluzika kakhulu kakhulu ngokwenzakala kobulawayo ukuthwalana izintonga lezinduku lokuchana lokugijimisana okwenzekele eCity Hall. Asobuntu lobiyana njalo thina njengabantu besintwini sikhangelele ukuthi yithi abantu esaziwa ngenhlonipho esiqakathekisa kakhulu ubuntu.
Ingxabano phakathi kukamabhalane omkhulu wedolobho lakobulawayo uTown Clerk nomsekeli kaMeya ibikwa isiguquke yaba ngeyokubandlululana ngemihlobo. Lanxa iqembu lomdlalo webhola lokuqaga elimela iZimbabwe lama James libhoqwe ngeNew Zealand izolo lithi likhangelele ukunqoba eLebarbados. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Abenhlanganiso emela izisebenzi zikahulumende e-Apex Council namhlanje batshengisele bekhonona ngeholo abathi lincane kakhulu abesenelisi ukuziphilisa ngalo. Izisebenzi lezi zithi zifuna iholo leli likhwezwe lifike kunkulungwane ezine zamadola, okuyisilinganiso seholo ezazilithola kumfumfu womnyaka odluleyo. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngugcweleyo eseHarare.
Izisebenzi lezi bezitshengisela ngokufola ezitaladeni zeHarare zicula zithwele amabhakane aveza ukukhonana kwabo. Zihlike emahofisini kamphathindaba wezisebenzi zikahulumende kaGood Building lapho ezifike zanikeza umsekeli kamphathintambo umnumzana Love Momatuke izikhalazo zazo. Zaqhubeka zaya emahofisini kamphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube. Isikhulumeli se-Apex Council umnumzana George Mushipe uthe ukuze iholo labo lilingane lamadola emelika phose angamakhulu amahlanu $475 kuzamele kusetshenziswe isilinganiso sokutshintsha imali somkambo wamabhanga ese-Interbank Market esedola elilodwa lemelika lilingana lamadola e-RTGS ayisishiyagalombili $1 to $8. Lokhu kutsho ukuthi imali ezaholwa izisebenzi zikahulumende eziphansi kufanele ifike inkulungwane ezine zamadola eZimbabwe $4,000.
But what is informing our argument? In October 2018, the least paid was at 470.
Tina sifuna iholo le lisiqathaniso se $470. Sebenzisa irate le Interbank. Asisoze sikhangele irate lomsika wensiti, kodwa sisebenzisa ele Interbank.
Kodwa ezinye izisebenzi zithi 4000 ayineli ngoba intengo yento yonke nje elizweni iqonge kabi. Unkosikazi Nozipho Dube ongumbalisi uthe osokubhidlize iholo ukuthi abanini bezitolo sebethengisa beqathanisa intengo yedola leZimbabwe lelemelika kulandela ukwaliswa kokuthengiselana ngedola lemelika elizweni.
Mina njengomnye wababalisi ngibona engani 4000 pondi le incane ayesenele considering indlela izinto ezikhwele ngayo phandle. Fuel ikhwelile, i-transport automatically ihlikhwele ukuhamba siya emsebenzini labantwana kunapho labeligada. Ama-school fees abantwana akhwelile, ama-rents akhwelile, ama-rates lawo akhwelile, even ukudla. So i-4,000 is just the starting point ukuthi njengoba vele ihulumende ingafuni ukusikolisa. So ngibona ngani nxa siqalela khonapho nje, kodwa labo bengabanye ngabe basingezelela besininga imali engani ncono.
Lokhu kuza ngemva kokuba umhlangano phakathi kwenkokheli zezisebenzi zikahulumende lohulumende okade ufanele uqhutshwe kuviki edluleyo wehluleke ukuqhutshwa izolo ngemva kokuba abamele uhulumende behlulekile ukubuya kulo mhlangano. Unobhala wenhlanganiso emela izisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU, umnumzana Jafet Moyo, uthe ukwenza kukahulumende kuveza ukungazinikeli kwakhe ukukhulumisana nezisebenzi zakhe.
Sibona nje ilungelo lezisebenzi linyathelwa nje iminyaka yonke le. Abaningi bayakhumbula nje izisebenzi zitshaywa, zibotshwa, zincitshwa imali, ama-collective bargaining engananzwa izwakalistike manje kubona uhulumende nje edonsa inyawo nxa sekubuya ke endabeni zelungelo lezisebenzi zakhe.
Umoya uphinde wathi akalathemba kuloba yiphi inkulumo ezakuba khona wakhuthaza izisebenzi zikahulumende ukuthi zikhala leyo msebenzi.
Njengezisebenzi elungelo in terms of the constitution yelizwe ukuthi iyaphesa phela ukwekela imisebenzi, okungenza ke u-employer azake izikhalazo zethu ikuthi singabuya emsebenzini nxa uhulumende engavala okwamalanga amabili amathathu. Sibonani uhulumende engaba nani.
Lokhu kuza ngemva kokuba uhulumende engezele imali engange-97 Zimbabwean dollars kusisebenzi sinye ngasinye kuqala inyanga kaNtulikazi, kodwa izisebenzi ziyale imali lezi sithi incinyane. Kodwa umsekeli kamphathintambo wogatsha lwezisebenzi kahulumende umnumzana Love Momaduke namhlanje utshele inkokheli zezisebenzi ukuthi uhulumende uphatheke kakhulu ekulungiseni inkinga izisebenzi zakhe ezibhekane lazo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Ingxabano ebekhona phakathi kukamabhalane omkhulu wedolobho lakobulawayo uTown Clerk lomsekeli kameya isiguquke yaba ngeyokubandlululana ngemhlobo, njalo sokulexuku labantu abathile eselikhankasela ukuxotshwa kwabo kansila bonke abakhuluma ulwimi lesishoneni. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Idolobho lakobulawayo seliphenduke laba yindawo egcwele ukuthukuthela, ukuthethisana ngamagama alihlazo, abantu bexabana ngemihlobo kulandela ukumiswa umsebenzi kukanobhala wakobulawayo uTown Clerk umnumzana Christopher Dube ngumsekeli kameya umnumzana Tinashe Kambarami ngeviki edluleyo. Umgcini sihlalo wohlangothi lwabesifazana ebandleni le-MDC kobulawayo unkosikazi Tendai Masocha uthi ukhathazekile ngokwenzakala kuleli dolobho, ukutshayana lokuxotshana ngenduku, ethi lokhu akwakhi isizwe.
Ngizukukhathazeka njalo lokuhlukuluzeka kakhulu kakhulu ngokwenzakala kobulawayo, ukutholana izintonga lezinduku, lokutshayana lokugijimisana okwenzekele eCity Hall. Asobuntu lobuyana, njalo thina njengabantu besintwini sikhangelele ukuthi yithi abantu esaziwa ngenhlonipho esiqakathekisa kakhulu ubuntu. So nxa sokusenzakala ngendlela enjeyana akusakheli isizwe. Njalo kambe ngubani ongafuna ukuzoinvesta edolobheni elilabantu abahlala bethwele induku begijimisana bethwelana amahloka?
Unkosikazi Masocha wengeze ethi bazaqala uhlelo lokubonisana labantu ngokububi bokuxabana ngemihlobo.
Njengabantu bakobulawayo asingavuminini sisetshenziswa yisitha ukuthi sizondane silwe ngebizo elithi tribalism. I-tribalism i-satanism, kuyafanana i-satanism ngoba kuyakwenza uzondane lomunye wakho elizweni lemhlabeni akulashona akulandebele. Singabantu banye. Even ubaba wethu u-the late president uMqabuko wayekhuluma ngokubambanisana kwabantu, kulamndebele akulamzezulu. Singabantu banye. Sikhangelela ukuthi ngamalanga amafitshane sizayenza i-community engagement ngesehlakalo esenzakala kobulawayo, ngoba kasijabulisi kasisihlanga ngithi sinomama lebantwaneni bethu bonke jikelele.
Ohlaziya ngezombusazwe umnumzana Butler Tambo uthi udaba lokubandlululana kanye lokuxabana ngemihlobo luyingozi, kodwa abantu kumele benanzelele ukuthi leli lithumba eselidale ukufuthelana okwesikhathi eside uZulu wakoBulawayo ekhonona ngokuningi okugoqela umbhuqazo weGukurahundi kanye lokuswela imisebenzi.
Into eyenzakalayo okwamanje ukuthi abantu bakoBulawayo sebedubeke kakhulu bengabantu njalo ukuthi umkhono mawumanga kuhle weZimbabwe. Ngabantu kade bengatholi imisebenzi kahle kahle, kanjalo ngabantu abakhonona ngento eziningi-ningi ezifana nabogukurahundi ezingakalungisiswa.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo owenhlanganiso yebhethu likaZulu uthi lokhu kufuthelana kungabe kubangelwa yikuthi abantu bakoBulawayo bazizwa bedelelekile kakhulu endaweni yabo yomdeni.
Okulwa okwe-tribalism okwenzakala koBulawayo kungabe kubangela kubana abantu bakoBulawayo babona ngani labo abaphethe idorobho bengabolumi lwesiyoneni bafuqa inketha betshabi ukuhlukumeza abantu lokufuna ukuthatha idolobho, and abantu bakoBulawayo kungani khonoko kuyabahlukumeza ngoba idolobho leli yiyo yodwa into abalayo.
Iningi labantu bakoBulawayo basola ibandla le-MDC besithi yilo elilethe lolu hlupho ngokuletha impizabo zebandla ekhansilini yakoBulawayo. Omunye walabo ngumnumzana iPhithule Maphosa, isikhulumeli sebandla lezaphu.
Njengezakhamizi zeBulawayo njalo njengebandla lezaphu asilwi lo mhlobo njalo asilwi lo muntu ama-individuals, silwa nobubi lobu osobusenzakala ukuthi abantu be-MDC Alliance bathala ama-factionalism abo lenketa lechabi yabo bekulethe ekhansilini.
Umnumzana Mike Ndiweni, umqondisi wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa eBulawayo Vendors Trust, usola umsekeli kameya.
Lukhanya lobunzima nxa sikhangele impikiswano eyenziwe emthethwandaba izolo e-High Court, kukhanya angathi unumzana Kambaramu engabe elalo esingathi umlando kumbe sithi ngabe ela umlando awetheswayo nxa silayela ama-lawyers amele 1893 Mthokazi Movement, ngoba sinanzelela ukuthi amagqwetha ke akazange afune ukungena kundimba yendaba but azame ukuthi achaye umpikiswano yabo ngisebenzisa imthethwandaba we-High Court awula lungelo lokuthi ubambe udaba lolu.
Ingxabano le iqhamuke ngemva kokuba umsekeli kameya wakoBulawayo emise umsebenzi unobhala wedolobho lakoBulawayo emathesa umlando wokwehluleka umsebenzi kanye lenkohlakalo. Imizamo yokuxhumana lohlangothi lwezokukhumisana umlotha olwe-NPRC kanye laye uKambarami yehlule. Kodwa ekukhulumeni kwakhe le-Studio 7 yeviki edluleyo, uKambarami uthe uTown Clerk uDube utholakale ephatheka kwezenkohlakalo ethi njalo nguye eyinye yembangela yodubo lwamanzi kuleli dolobho. Ngimele i-Studio 7, ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku-13860 kilohertz.
Umongameli Donald Trump ulwisana lamalunga edale le-Congress amane athi kumele abuyele lapho adabuka khona nxa engathakazeleli akwenzayo kwele Melika. UGibbs Dube Studio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UTrump uqale ngempela viki ukuthuka amalunga edale le-Congress aguqela u-Ilhan Omar, u-Alexandria Ocasio-Cortez, u-Ayanna Pressley loRashida Tlaib. Uthi abanye laba bazonda ilizwe leMelika lele-Israyeli njalo bathakazelela amalecatsha.
When I hear the way they talk about our country, when I hear the anti-Semitic language they use, when I hear the hatred they have for Israel and the love they have for enemies like Al-Qaeda.
Nga ngisizwa indlela abakhuluma ngayo ngelizwe lethu. Nga ngisizwa bekhuluma kubi ngelizwe le-Israel. Njalo ngendlela abathanda ngayo amalecacha awe Al-Qaeda. Ngifisa ukulitshela ukuthi lokhu kubi ikakhulu kubandla lama-Democrats.
Then you know what? I will tell you that I do not believe this is good for the Democrat Party.
UTrump uthi kumele baphume bephele kwele Melika.
If you hate our country, if you're not happy here,
nga uzonda ilizwe lethu, nga ungathakazeleli ilizwe leli, ulako ukuthi uhambe lapho ofuna khona.
If you're not happy here, you can leave.
UTrump uphinde wachotoza konke okwenziwa ngunkosikazi Nancy Pelosi, umkhokheli wedale le-House of Representatives, okubandla lama-Democrats. Uthi okwamanje uPelosi uxabana labani laba edaleleli abangafuni ukulalela okufunwa libandla lama-Democrats. Kodwa uPelosi uthi inkulumo kaTrump iphehla inketabetshabi. Omunye wabo u-Ilan Omar uvumelana loPelosi esithi uTrump uveza ukuthi ungumuntu okhuthaza inketabetshabi.
He would love nothing more than to divide our country based on race, religion, gender, orientation, or immigration status.
Ufuna ukwehlukanisa abantu ngobuhlobo ezokholo njalo la ngokuthi abantu badabuka kuphi. Wenza lokhu ngoba uyabona ukuthi angase hlukanisa sonke ngokukhuluma ngalokho ukwenzela ukuthi singasebenzi ndawonye.
This is the only way he knows he can prevent the solidarity of us working together across all of our differences.
Umnumzana Dan Moyo odabuka kwele Zimbabwe olandela ezombangazwe kwele Melika uthi uTrump ukhuluma konke lokhu ngoba uselungiselela ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2020.
Siyazi ukuthi sokuyi-campaign season. So ma sekuyi-campaign season ama-gloves wonke asephuma manje. UTrump ubona wami uzama ukuthi arouse i-base yakhe and so uyazi ukuthi i-base yakhe mostly ngabantu abalandela ungqondo wakhe okucindezela abantu abeminye imihlobo. So uthola ukuthi i-attempt yakhe ukuthi avuselele i-base yakhe ukuthi abatshele ukuthi i-election phele sisiza ngo-2020 laba abantu asebalebhela njengabantu ababuya kwabanye abazwe even though abathathu bakhona kulabo mama bayi-4 abathathu bakhona bazalwa izizalwane zalapha e-America. Kodwa uTrump siyazi ukuthi vele kuya kutsho lutho lokho as long as i-message yakhe ifikile ngendlela afuna ukuthi ifike ngayo kuma-supporters akhe. Sekuyi-election season time, sisazobona okuwese okudlula lokho.
Okwamanje idale le-House of Representatives lifuna ukuthatha isinqumo sokuthi kukhuzwe uTrump ngakwethule ebulenjini bokuxhumana obeTwitter njalo lakukhulumileyo ngabane laba abakudaleleli. Akwaziwa ukuthi ibandla lama-Republicans liza kusekela lokhu. Ngimele iStudio 7 ngise-Washington DC, ngingoGibbs Dube.
Hey Taita, hola! Mthwaka somuhle, lo nguMike Hobe weStudio 7. Ngithanda ukulinxusa lonke ukuthi sihlangane kuhlelo lwabatsha olwe The Connection ngo-8 ntambama. Namhla kuhlelo sithinta ezombusazwe. Umnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-MDC, uthi sesifikile isikhathi sokuthi abatsha batshengisele emgwaqweni. Lokhu kusekelwa ngabasha bebandla le-MDC. Kodwa-ke abakubandla le-ZANU-PF bathi ibandla le-MDC lifuna ukugenqula uhulumeni kamongameli Emmerson Mnangagwa, hathi ukutshengisela ngokuthula emgwaqweni. Abatsha bakhala ngokuswelakala kwemisebenzi. Letheni ngodaba lolo. Abafisa ukungena kuhlelo lingasixhuma ku-WhatsApp kunombolo yezithi +1202 465 0318. Hhayi, mthwakazi omuhle, asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 PM. Bye-bye.
Ngesizwe ke uChris Gande weStudio 7 esethulela eziphathelane lomnotho welizwe.
Isilinganiso sokugugudeka komnotho ese-inflation sibikwa sesiqansile sisuka kumachumi afika phose ikhulu i-97.85% sayafika phose amakhulu amabili i-175.66%. Lokhu sokuthiye ingcwethi kwezomnotho zisithi isimo somnotho welizwe sesiphose sifike kwesomnyaka ka-2008 lanxa impahla zingakaqali ukunyamalala ezitolo njengaleso sikhathi intengo isihahabela khona. Ngakwelinye icele, iholo lezisebenzi lokhu lingakhuphuki osekuthiye iningi lisebunzimeni. uhulumende wakhweza iholo labakubutho wathembisa ukwenza okufanayo kuzisebenzi zakhe zonke. Kodwa amatitshala athe esiya emabhanga athola dololo iholo alikhwelanga osekuthiye udaba lokutshengisela solusobala. Umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi e-ZCTU esigabeni se-Western Region, umnumzana Ambrose Sibindi, uthi izisebenzi zizonde ziganunwabo.
Besizabo uhulumende ethembisa abantu esithi yena abantu uzabanika imali and wazowafanisa ukuthi umuntu ophansi uzathola imali engange 1,000 RTGS. Bonke abantu baba lethemba. Waze wedlula uhulumende wasuka lapho wathi ufisa ukuthi lalabo ama-private companies labo bezokufana benika izisebenzi imali. But kathesi xa sesisizwa amahemuhemuaqoqayo lapha khaye ngathi uhulumende kasezwakali. Siyakunanzela ukuthi lezo kade kufanele ahlalele izisebenzi phansi asahlanga lazo. And nxa sokunjalo siyakwazi uhulumende uselengqondo yokuthi aphonge ufaka imali ayifakayo enale engaqedakaliyo.
Esinye isakhamizi sakobulawayo unkosikazi Duduzile Nyathi uthi udubo lokhu lusiya luqhela.
Kobulawayo izinto zakhe ziqansa intengo, sikhuluma kunje umthova lawo uqansile usuyi-$2 ngoba bethi khona amafutha ezimota lawo akhwelile, so yikho nje labo-ke suke bakhuphula-ke intengo yomthova. Kodwa kubuhlungu ngoba khathesi izisebenzi kahulumende kade zikhandele iholo ukuthi lingezelelwe, abasazange bathole-ke ukuthi bangezelelwe. Kodwa ngathi izinto lokho ziyala zikhuphuka siya phezulu. Hayi, abantu vele abasenelisi lutho sokuphile kanzima khathesi. So kuyukuthi nje abantu badobhe kuphela impuphu lempida kuphela badle, kodwa vele sokuphile kanzima abantu abasenelisi lutho. Nokuhambisa ngisho abantwana esikolo sokunzima kakhulu. Khathesi ade sikhangela ukuthi izinto ezikolo uthole ukuthi izikolo eziningi bezikhala ngokuthi khona amagetsi ahamba, abazange bakwanisa ukuthi baprinte ama-examination papers. Uvele kunzima, abantwana babhala nzima ngisho nezikolo khathesi ukuthi babhala ama-exams abo. Kunzima kakhulu, impilo yakhathesi isinzima kakhulu, sibilo ukuthi sokuyukubamba ngamandla singoba kungela ngenye indlela.
Owancintisa edinga isikhundla sokuba lilunga ledale lephalamende kobulawayo umnumzana Josphat Mzaca Ngulube uyalandisa.
Esingakusho ukuthi i-government incindezela izisebenzi ngalokho abakubiza bethi ngama-austerity measures abo, okuzama ukulungisisa umnotho welizwe oyehlulayo ukuthi ulungiseke. Esikutsho ukuthi i-government lapho kukhona emcijweni esiyabe sitshengisela ngayo ukuthi imiholo yabantu akayikhwele iye phezulu.
Ingcwethi ecubungela izomnotho umnumzana Masimba Kutshera uthi nxa kukhangelwa umumo okhona elizweni, isilinganiso se-inflation siphezulu kulaleso esikhulunywayo.
Ya, ngibona njengani leqiniso ukuthi i-inflation isikhwelile kakhulu. Bakhuluma nge-175%, kodwa ngibona njengani isedlula i-175% nxa sikhangela ukuthi intengo zalapha eZimbabwe zitshintsha mihla ngelanga. Ungasenani ukuthi sakhipha ukusetshenziswa kwama-US dollars ubona njengani awuthintanga lutho. Ungaba yimbangela kodwa ayisiko kodwa okubangele ukuthi umnotho ufike lapha, ngoba sokulesikhathi sikhuluma ngendaba yokuthi thina asila esikulungisayo esingakuthengisela phandle kwelizwe esingathisi kusilethela imali. So udubo lwethu ukuthi asila imali eneleyo e-foreign currency ukuthi sisebenzise, sithenga okuningi ukwedlula esikuthengisayo.
Ngeviki ezayo kule nhlanganiso zezisebenzi eziningi ezithi zizatshengisela zisola ukungaphathi kuhle ezomnotho okwenziwa nguhulumende. Ngimele iStudio 7 nguChris Gande ngiseWashington DC.
Wezemidlalo, iqembu lomdlalo webhola lokuqaga elibela iZimbabwe lama-James libhuqwe ngeNew Zealand 79-36 izolo. Lona lithi likhangelele ukunqoba eleBarbados emdlalweni wanamhla ntambama esibangeni sesibili sesibaya sikaGroup F. Leli qembu libikwa kumele linqobe kwenzela ukwengeza amathuba okuya kuma-semifinals emncintiswaneni ose-Liverpool kwelengilandi. U-Ezra Chisaspanda usipha lolu daba ekhonale eNgilandi.
Ngemva kokubhaxabula iqembu le-Northern Ireland 52-49, emdlalweni wobumnandi wamagama ngempelasonto, iqembu lama-Gems libhuqwe ngele-New Zealand kabuhlungu. Umqeqeshi waleli qembu uLloyd Makunde uthi amandla amaningi aphelele emdlalweni wabo le-Northern Ireland.
It's good that we won the match. Well, we made the right substitutions according to. We made some errors.
Kuhle ukuthi sanqoba kumdlalo lowana. Satshintsha abadlali wasebenza kulo basenza amaphutha kodwa salungisisa. Amantombazana balwa okwamagama abadelanga bazikhalala kodwa balwa njengezilwane. Njalo ngibethulela ingwane.
Ekhuluma ngomdlalo wayizolo le New Zealand, uMakunde uthe bazamile laloba bedliwe.
Under them they are better ranked than us. Yeah, it was all about teamwork.
Singaphansi kwabo. Bangcono kulathi khatshana. Sidlale siliqembu elimanyileyo sizama ngamandla wonke ukuthi sibehlule. Ngabe sidlale singazimiselanga besizabhuqwa okuzwayo. Sivalile savimba ukuthi bangazibulali. Siyazama ukusebenza nzima ukuthi sifike ezingeni eliphezulu njengamanye amazwe athuthukileyo kulomdlalo. Sizafika kuphela.
Izizalwane zeZimbabwe ehlala eBrithani zibuya ngobuningi bazo kulimdlalo zizosekela iqembu lama-Gems. Omunye wabo unkosazana Deborah Dube.
Siyaziqhenya ngeqembu lamankazana akithi le-netball and bayenza izimanga eLiverpool. Yeah, sadliwa yiNew Zealand kabuhlungu. It was all because bona bale-experience. Sazama shem, sazama kodwa kwayehlula kungasenani. Namhla kumele siwine ntambama ukuthi sibe lama-chance okuya phambili. Sengisiyabukela e-arena mina manje.
Unkosazana Kethiwe Ngwenya uthi ubukela yonke imidlalo yama-Gems njalo uthi leli qembu liyafika ku-final.
Izolo sibone umdlalo onzima ku-New Zealand. Badlala shem. Ngethemba ama-coaches babonile ukuthi benzeni kumdlalo wanamhla. So kumele siwine ngenkani. Ngiyajabula ngabantu bakithi ababuya ngobuningi kuma-games. Go Zimbabwe! Go!
Abalandeli bomdlalo webhola lokuqaga bathi iqembu leZimbabwe kumele linqobe noma kanjani namuhla ukuze libe lamathuba okuya esigabeni esilandelayo. Sikhuluma kunjenje iqembu lama-Gems selisenkundleni lilungiselela ukungqikilana leBarbados. Unompembela wasebekhona okutsho ukuba laloba siphi isikhathi iyasuka ihlale. Nimele iStudio 7 eLiverpool, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Singakehlukani namhlanje ke sikhangele ezinye izindaba zethu ebezikhokhela. Inhlanganiso emela izisebenzi zikahulumende ye-Apex Council namhlanje itshengisele ikhonona ngeholo ethi lincane kakhulu njalo ababalisi abasenelisi ukuziphilisa ngalo. Ingxabano phakathi kwamabhalane omkhulu wedolobho lakoBulawayo uTownclerk nomsekeli kameya isibe siguquke yaba ngeyokubandlululana ngemihlobo. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.